Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela Studio 7 ngensonto ku-6 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ebambene kukhetho oluzayo.
Njengebandla le-MDC sibambelele sayiqhubaqhubizana namhlanje shoti nase sigijimisile impunzi sigijimiwe sithi hawo right ngenani ke linabanye hayi bo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo.
Sedinga etsholotho elufane emberengwa ezilavusi azitholanga lutho epho ebhodwa yethu leBotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vela bakwazi ukuthi uhulumende ukhona. Uyena upresident umongameli akhe abuye ezobona ukuthi abantwana laba bafunda njani.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
UNkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho liyaletha ithemba, liyaletha ukholo, liyavuselela umzimba, liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo wona athi azancintisa ebambene kukhetho oluzayo ukukhupha ibandla leZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo uthi lokhu kwavezwa ngabantu abakhuluma labo ezigabeni eziningi zelizwe njalo akuphazamisi umanyano wamabandla la.
Angena upresident wethu baba uTsvangirai wangena kuzuka wabuza wonke umuntu ayefanelise ukuthi ambuze abathengisa emkambo kobunti bemchova izakhamizi ama-resident association osobhuku izinduna aso osomabhizinisi ukuthi bakithi sesifika kukhetho senzeni. UZulu wathi ake libambane ngoba nxa lingabambananga lapho kuhlephunwa khona amavoti kodwa ekubambaneni khonakho kumele zenqabele ukuthi lingacilwa sancisana. So laba ababuyile sebebuyile osokusele ukuthi sihambe kuZulu ke ukuthi nampa ababuyileyo and isikhalazo ababonazana indlela engasiphathisa yiphi yile lithini ke Zulu kandaba.
Imizamo lokhu isaqhubeka yini ukuthi laba abanye abangabuyi labo bese
vele iminyango yethu kayivalwanga. Ayisikho ukuthi ngubani ozathela siphi isikhundla, hayi sonke silwa ukuthi izanu kayiphume abantu sebedubekile ngikudubeka. Uma sisabalele kulento siyaphuma layo kodwa singabanyandanye singanelisa ukuthi sibajibhela ababantu la. So siyancisa wonke umuntu asibambanenini okuphothiswe khona akuhlale phasi kugqoxiswane ngoba nxa singenzanga njalo sizatshelele.
Ngokunika umnumzana Morgan Tsvangirai isikhundla sokuthi kube nguye okhokhela lumanyana kuxotsha abanye,
hayi esikutshoyo lapha isukuthi kufana nokuthi nxa sonke sidinga umsebenzi onjengowakhona lowo ukhankasi hanti lona nozabuye ephethayo kwamaphepha uthi mina mina ngile experience enje mina le experience enje mina le experience enje lokhe kwababala kwaba nezanu kuleli lizwe yiliphi ibandla elanelisayo kusukela ngo-1999 up to 2017 lokhe kuqukaquka nalezanu lingakwanga mangaki amabandla aphumayo xa siya kukhetho uyathetha idukuduku ukhetho luphela ubandla langkhona nalo luyaphela but njengebandla le-MDC sibambelele sayiqhubaqhubizana namhlanje shoti nase sigijimisile impunzi sigijimiwe sithi hawo right ngenani ke linabanye hayi bo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Kusenjalo umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party i-PDP lona elithi alikangeni kulumanyano wamabandla aphikisayo. Unkosikazi Lucia Mativenga uthi labo batshelwa ngabasekeli babo ukuthi bethathe inyathelo bani ngalolu daba.
So sesimele sizo reporta kibo nxa sokucacile sokukonkludiwe sokulama agreements kodwa phansi lapha hayi kuyahambeka ngifuna ukuqambela manga ngamaviki amabili aphelile bese sibuthanise ama MP ethu 159 eHarare yesilokukhonona ngilokukhonona njengochairman ukuthi omama balutshwane but hayi abantu abazimisele ukugijima ngegama lethu bakhona sibili bazimisele and ba are they are raring to go.
Kodwa ithemba leni linjani ngokukhetho oluzayo?
Siyakwazi ukuthi bayaqila abezanu PF, siyakwazi ukuthi bangabantu abakhankasa ngobudlwangudlwangu ngokwethusela abantu. Kodwa thina njengenkokeli ngeke sahlala phansi sihlabe umkhosi siyazama ngendlela yonke esenelisa ngayo ukuthi sikhuthaze abantu bethu ukuthi baqine sikhiphe uhulumende wamasela lo uhulumende osesihluphile kangaka. Ithemba lethu ngelokuthi siyawina ngoba asisoze sihambe empini singela themba lokuthi siyawina.
Lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Iningi lithi livumelana lempumela yokudingisisa okuvezwe inhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac okukhomba ukuthi banengi abantwana abangasayi ezikolo emaphandleni ngenxa yezizathu eziningi. Umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni elizweni eRural Teachers Union of Zimbabwe uthi bazibonela ngawabo okwenzakalayo.
Ngoba lapha abathi bona yi-63% yabantwana abaxotshwayo ezikolo kodwa singakhangela lapha sibona futhi bathi i-7% yabantwana vele ayibuye ezikolo kubuye ne-23% yabantwana abangabuye ezikolo ngenxa yokugula. Usithengisele ukuthi hathi ilizwe lethu liyehluleka ababusayo bayehluleka.
Ubona labo ababuyayo ubona babuke kanjani? Bakhanya babe bedlile yini laba bantwana njalo le mpahla zabo babe gqoka impahla eziqinileyo yini kakhulu ngesikhathi somqando?
Kunzima ababuye ezikolo abaningi babo bahamba imango emide kakhulu sibabone njalo bekhangeleka bengabantwana abangadlanga ukudla okusuthisayo okuyakho umzimba sikhangele njalo sibone ukuthi ama-inform awagqokayo hathi abe ngamadabudabu abaningi bawo vele abalazicathulo bathayela nje ngezikadamu i-UNICEF yakasipha amabhuku ngesikhathi se-Government of National Unity ayisaletha amabhuku kutho ukuthi abantwana lawo kumele bezithengela amabhuku abaningi bawo bayabengela amabhuku akwanileyo ukuthi bekwanise ukubhalela izifundo zabo usithengise ukuthi abantwana laba yabediniwe bengela esingayithi ngesikhiwa i-motivation bengaziboni benjengabantu abafanele befunde abaningi bafuna ukufika esikolo belale bayafika ezikolo belale abaningi njalo sibabona befika ezikolo befuna ukuthi bephumule bethole amanzi okunatha hathi nje izikolo eziningi azilamanzi ngoba amapholo kudala hafa.
Ikusasa yabantwana leyi liyibona njani?
Thina esikutshiwo njengenhlanganiso yabafundisi sithi hathi iZimbabwe ile nothi eningi kakhulu okumele isebenzise ukuthi abantwana befunde bethole imfundo bengabhadalanga lutho. Singakhangela isisekelo sombuso esilaso kusekhisi 75 sikhuluma ngokuthi abantu kumele bethole imfundo bengabhadalanga lutho esingayithi i-free education ngesilungu. Siqeda khonapho sikhangele njalo ukuthi uhulumende wathi uzanika abantwana laba ukudla nxa bengabuya ezikolo sibona ukuthi ukudla kwakhona okwaphumayo ulutshwana kakhulu njalo izikolo abazinikayo izikolo leziyana ezinye vele bezithola kudala izikolo ezingale zisemandebeleni ezisedinga etsholotsho elupani emberengwa ezilabhusi azitholanga lutho ebhoye ebhodwa yethu lebhotswana ngale abantwana abafunda khona ngale vele abakwazi ukuthi uhulumende ukhona so impilo yabo zena enzima yikho thina njengenhlanganiso sigcine sikhuluma laphana sithi hayi kuyena upresident umongameli kake abuye ezokubona ukuthi abantwana laba bafunda njani laye njengoba wathi unika abantu inhlanyelo Gaya wege ewa niku kuhu. Kawe ewa pati lama fizi. Mwa mwe wate ayu. Minili zirini ya kwanisu kulibusa. Yami ya kwanisu niga wongu munda kufuna. Sike kawe yeso nika wanzo lama wapu. Ewa nige yama uniform. Ewa nige lama school fizi. Ukwe pati alimifundi.
Lo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni elizweni Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxela eseHarare. Okwamanje sengelitshiya ezandleni sika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hobe. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, uhlelo olugqibe ngeviki edlule. NgoLwesithathu ngibe lenhlanhla lokuxoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu Malunga ongumunye obekuhlelo lolu. Masizwe-ke lingxoxo.
Ngiyakwamukela kuhlelo Nkanyezi yethu, njani?
Ngiyaphila, kunjani Mike?
Ngiyaphila. So ula esigodleni Washington DC uhlelo lwabasakhulayo olwe Mandela Washington Fellowship lugqibe namhlanje. Ulubone njani uhlelo lolu?
Uhlelo lolu beluluhle. Lu yenelisa ukuthi lusinike ama skills lolwazi oluningi kakhulu thina esibuye lapha, ulwazi esikwazi ukuthi singalusebenzisa ngkhaya. Sithuthukise isizwe sethu sakwaMthwakazi leZimbabwe.
Ubone ngani ama-skills lawa azathuthukisa na umsebenzi wakho njengengcwethi ethunga isigqoko?
Lepheka amalembu.
Yes.
Well, mostly esayidini lokubamba imali, lokuthi imali ukuthi ngiyibamba njani, lokuthi ngiyenze njani, lokuthi umsebenzi wami wezandla ngiwunonise njani. Yikho lapho embona engathi uhlelo lolu luncedise kakhulu. And ekutheni njalo sengikhangela izinto ngendlela ehlukileyo.
Indlela enjani?
Qala bengingacabangisisi nge-spirituality of the business side, but emva kokuvakatshela omunye osebenza othunga impahla zabomakoti wachasisa kabanzi ngalokho ukuthi kubusiness kumele umuntu akhangelisise lezo ezi-spiritual as well.
Manje i-spirit ingena ngaphi kwezemali?
Kuningi okungena emalini. Indlela ocabanga ngayo akumelanga ukuze uzuzilahle khona kuyani. Ilizwe labe libunyengezela phakathi ukuthi yenza lokhu ngenzi lokhuyana. That's part of his spirit circle. So yena ngokuchazisa kwakhe wathi that voice everyone has kumele umuntu akulandele. And it's what guides you le business yakho. It what yikho okukusizayo ubusiness yakho in the long run.
Manje nxa sesikhulumisana mayelana namasiko, ubone ngani abantu abakumsebenzi ofana lo owakho la kwelemelika bayenza into efanayo na?
Senanzelela ukuthi lapha abangakho imali. Lapha emvela khona indlela ovunula ngayo kumele kube lomutsho phakathi. Well, at least yikho mina okungi-inspirayo nxa ngisenza amalembu, ngisenza impahla. So mina mostly ngigxila kakhulu ku-culture. And I'm honest to myself. So nxa ngifika lapha ngananzela ukuthi it's all about the money. It's just money.
Manje umsebenzi wakho uzathintwa kanjani nxa usule umbono wokuthi imali iqhakathekile ekhaya kula mali?
Indlela esifundiswe ngayo enye yezifundo zami engikholise kakhulu ibingeyoku-reframe i-problem loku-reframe i-solution. So for me angiboni kumnyama kakhulu ngkhaya. If anything ngibona kulithuba lokuthi siqhamukele amaqhinga angasiza ngcono. Inkinga siyibone ngelinye ilihlo. I-solution sisibe layo ngezinye izandla.
Kodwa nje abasakhulayo singakubona kanjani? Akulamsebenzi, abasakhulayo abaningi bayakhala.
Akulamsebenzi, yebo ngiyavuma, akulamali ngiyavuma. Kodwa may this be a chance yokuthi sithi tap into our innovation kakhulu. tapping to our enterprise skills. Sizame sibone la siphelela khona.
Angitshele ke Nkosazana, wena ubona ngani usulabangani abadaba kwamanye amazwe na?
I feel closer to abantu enhlangane labo Lehigh University labade sisonke ama fellows, and that's a good thing ngoba sengikwazi ukuthi ngihambe imali. I have a friend, I have a sister there, and more than that bekulabantu be Global Village. And baby Villa from Amazon wonke nje emhlabeni jikelele.
Ukhangelele na ukuthi lizabambisana lisungula inhlelo esijeneyo.
Ye, lokho vele yinto esivele sisendleleni.
Nkosazana, masiyigqibe lapho. Balaleli, lapho bengixoxa lo Nkosazana Nkanyezi yethu malunga kuhlelo labasakhulayo, yena wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sekuyisikhathi sokuthi nilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 6065, 15460, taku 13860 kilohertz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Gesi zokhipha sidube we Studio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashona
phezulu lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhla ke sixoxa ngalokho kwenzakala emakhaya ikakhulu obaba laba okuthiwa ngotsika Mtanda. One bahlupha sibile endaweni eziningi. So ke nginenhlahla ngoba ngilomnumzana David Mkhavinyana Ngwenya inyanga enkulu yezwa sibili. Mphinde njalo ke enkayi nonkosikazi Bokiseng Sibanda Moyo, ungukansila khona ngale emathuchaneni. Izakhasa ngawe mama kunjani?
Siyaphila baba.
Yeah, kunjani kai?
Siyakhudumala.
Baba Ngwenya, kunjani khona ngapha lapha ekhona?
Hayi, ngapha kuhle sibili kuyaqandelela.
Yeah, kunjalo sibili. Sikhathe ngawe baba Ngwenya. Kulala abantu kutwa ngotsika Mtanda. Kuyini khona?
Balaleli into yonale akushiyo nto entsha. Ngo 1824 ngesikhathi sabo Chaka phakathi komfula umhlathuze lomhlathuzana. Kwaba lombizo omkhulu owezinyanga zithungatha. Yikho ke labe lithi ngosika Mtanda abanye izanuse lezinyanga zomdabu, engitsho ukuthi yinto eyayivela ikhona. Lokho kudalwa yikuloya osekukhona phakathi komhlaba. Izinduna bese zidinga abantu ukuthi ungasiza abantu kulesi sehlakalo ngubani. Kweso ubizwa bonabo ke asebebizwa namhlanje kuthiwa ngosika Mtanda, kodwa ke abanye izanuse zazivele zikhona izolo.
Ngingenisa umasibanda khonapho ukuthi kodwa kunoka kudungi abantu yini emakhaya?
Lokho kuyabadunga abantu, kodwa kuliqiniso yikuthi okuqakathekileyo ukuthi yena umuntu ngokwakhe. Ngabe singabantu ekokuthi siyakwanisa ukuthi sithina ngokwethu ubuthakathi lobo kube ngobakho obufihlileyo aluba kungcono. Pho ngoba uyabuhluka uhlukuluza abanye abantu, yikho kwenza abantu baze bafise ukubana kathi singasangulwa ngayiphi indlela ukuze sikhululeke. Ngoba izolo ukuloya kwezolo lakathesi bekuyehlukile. Izolo abantu babengaloyi nje masayana nje pho kuloya umuntu kungenasizathu. Kathesi manje sebesithi noba ncangasindwa into yakhe azidingeleyo na yena, agcine seyiphosele egumeni lomunye. Kuba nzima umuntu bagcina bekhala besiye ezinduleni besenzela ukuthi bancedise labo bantu okuthiwa ngotsika Mtanda baze bacine bengena esigabeni.
Kodwa baba Ngwenya, into ezirhwatshwayo zelezi imigobho lana kuyabe kuvela ngani?
Kuyabe kuvela kubo abathakathi. Lami sengengaya ezigabeni eziningi lapho abasebenza khona, zona ezizanuse ezikhiphayo. Azitsho ukuthi zikhipha amasalamusi, ziyakutshela wena ukuthi esiphaleni sakho kulento enjenjenjenje. Hamba uyeyithatha. Ube bese bekhupha abantu ababili ababo, bakhupha abantu ababili bezakhamizi. Ubuye uyithwele inyoka yakho, ubuye uyithwele ontokolotsha bakho loba izikhova. Ngihambile mina benginxusa ukuthi kangibuye ngizebona ukuthi ngamasalamusi na. Khona lapho lapho abahamba khona abantu bakholwa. Kodwa kuphela ubuthakathi bungeke buqedwe njengoba silentaba zabathakathi esizinda.
Masibanda, uyakukubone lawe bekukhipha sibiloko izinto lokhu kumbe yibo abakuhlanyelayo?
Hayi, mina mina lami kangaza ke ngisho sithi bayakusanyela ngoba kahle kahle lami nje sengake ngakubona sibili bekukhipha ngibe siqiniseko sokuthi hayi kuyave kuyinto yakho olayo ngoba angaze mbone umuntu kumbe senzola unyuluthu ukuthi ayithatha ngoba sedakiwe kumbe senzola unyuluthu ngiyambone etshela ukuthi ulento yakho enje nje aye kuye ithwele loba kungathiwa kulo muntu asala layo ofile yamgcina etrankini ethile siyasibone sehambe siyabuya ethwelele umnikazi so ngaleso ngaleso siqiniso-ko sineqiniso ukuthi hhayi ngeqiniso ngumuntu oyabe lento yakhe ayazi ukuthi nisebenzela ngayiphi indlela ngoba nxa kungenjalo kathi ungakuthatha ngaphi isidumbu ongahlala naso nikhaya kuyisebenza
baba ngwenya so kuliqiniso kumbe vele lapha siyakhuluma nje
kuliqiniso sibili izanuse lezi zikutshela fiyafiya uvume wena phakathi komphakathi uhambe uyethatha wena intebe yakho ephenduka ibe inyoka uhambe uyethatha wena inyoka yakho nxa ikwehlula bahamba bona lo mzhinzhi wabantu ukwenzeka ukuthi bayebona ukuthi akulasalamsingandawo lakanje bafike benze umsebenzi oyiwo njengoba izikolo eziningi lamakliniki amaningi abesefuna ukuvalwa emaphandeni ngenxa yobuthakathi bonobu abantu abasebeleya abasebeloya abantu ibheya yikho ngale ndlela lezi zanuse ezikhona zenza umsebenzi oyiwo sibili
kungakhithwa-ke masipanda khonokho okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngaphi
kuyakuthiswe
ye ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi zengibhokise ngisibanda moyo ukhona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba udavid mhabinyana ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukips tube lilale
we mama sibe munye thina sibe moya munye sivuselele ingoma sethulu we mama sibe munye
siyabonga Kips ngesizwe esiphathelane lokholo silonto ngamili ngomo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu abahle namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ozakhuthaza abalaleli bethu ngikhangele kugenesis ichapter ka-1 ivesi nga-1, 2 no-3 livesi abantu abaningi bayayazi kodwa ithi yona ekuqaleni unkulunkulu wadala izulu lomhlaba umhlaba wawungalasimo njalo ungalalutho ubunyama babuphezulu komhlaba umoya kankulunkulu uzungazunga phezu kwawo umhlaba lamanzi unkulunkulu wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya njalo wabona ukuthi ukukhanya kulungile wakwehlukanisa nobunyama namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi ngike ngangena i-Afrika iviki ledlulileyo ngananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi nxa sikhangela isimo esikiso sona kumbe siselizweni lethu lezimbabwe kumbe sikwamanye amazwe kumbe impilo yethu nje nxa siyikhangele ingabe ikhanya ilokunyama ikhanya ingalasimo ikhanya ingalalutho lokhu kungasenza ukuthi sibe ngabantu abangadangala sibe ngabantu abangathi sokwehlule ngempilo isikhathi esiningi siyasibona amanye amazwe ezefike esigabeni sokuba asencediswa ngamanye okokuthi nxa ukukhangele uyacabanga ukuthi asokuphelile akusela lutho ngiyanginanzelele njalo ngiyahamba njengomfundisi ngihlangana labantu abaningi impilo yabo eyabe isikhanya ngani isiphelile ngingakhuluma lomnye umama obelegcikwane ele-HIV AIDS engixoxela umama khona usehlale lalo okweminyaka edlula 12 kodwa uthi ngelanga lapho abamtshela khona ukuthi ulegcikwane waphoswa wazibulala wathatha ingqamu wathatha intambo efuna ukuzibulala umntwana ngenxa yokuthi isimo sakhe sasikhanga ngani konke sokuphelile kwakulobunyama kungalalutho kodwa uthi phakathi kwasona eso sikhathi wadobha ilizwi likankulunkulu kulomuntu wamkhuthazayo ngelizwi likankulunkulu wamnika ithemba ngakho siyabona ukuthi kufanana njengomhlaba lapho ekuqaliseni ukuthi kuyabe kumnyama kungalalutho kodwa unkulunkulu ilizwi lakhe nxa lisiza empilweni yakho kumbe lisizwa phakathi kwelizwe liyaletha ithemba liyaletha ukholo liyavuselela umzimba liyavuselela umphefumulo obukade usudangalile ngengafika elizweni leRwanda banengibalazi ukuthi kulesikhathi lapho okwabulalwana khona abantu bakhanya ngani akusela themba bakhanya ngani ilizwe leli lingavalwa lokuvalwa kodwa ndilekilo kathesi ayisokuhle belizwe leli ayisikokuthandana kwabantu bakhona ngani kutho ukuthi nxa singavumela ukuba ilizwi likankulunkulu lingene phakathi kwenhliziyo zethu lingene phakathi komumo wethu lingene phakathi kwezigaba zethu kuyaletha ukukhanya kuyaletha ukuthi umuntu abe lethemba lokuba impilo ilokhu ikhona ngakho namhlanje ilizwi lanamhlanje balaleli ukukukhuthaza wena mlaleli lapho khona ukuthi bantu ungavumeli ukuthi ubunyama bukwehlule kodwa wena oba ngumuntu owehlula ubunyama wehlula njani ubunyama kumele ulandele umzekeliso owenziwa uNkulunkulu lapha sibona ukuthi wakhuluma wathi akube khona ukukhanya khuluma ilizwi likaNkulunkulu libe yileli kukhuthazayo mina niyangikhuthaza abantu abaningi ngithi kumele umuntu azifundise ukuthatha umbhalo uthatha amahubo uzivalele uzihlabelele uzicunele ngoba umuntu oculayo uyelapha umphefumulo wakhe siyakwazi ukuthi amazwi akhulunywa ngabantu angakudangalisa akubulale kumbe akulethele ukuphila ngakho kuyamele ukuthi ukhulume amazwi empilweni yakho akukhuthazayo ungabothi hayi mina niyagula sengigulela ukufa ungatsho njalo uzakufa kodwa ungathi hayi mina niyagula kodwa ngizawehlula lo mkhuhlane kutho ukuthi amazwi lawo yiwo akuvusisayo yiwo akukhuthazayo yiwo ayenza ukuba inyama ichaphuluke
kuyigqibe ngomthandazo mfundisi
siyathandaza namhlanje baba ngegama likaJesu sithandazela abagulayo sithandazela abadangaleyo emphefumulweni sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe akube khona ukukhanya kuqula isimo selizwe lethu lesimo sempilo zabantu sethole ukuthokoza ngegama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ntungameli inkosi ukubusisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
uyalandela umculo kazinja ziyamluma wecholocho elo wonakele weSouth Africa. Ngakehlukani ke sikhangile besihamba phambili ibandla leMTCT ligcizelela ukuthi likubona kufanele ukuthi umkhokheli walo umnumzana Tsvangirai kube nguye okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo azancintisa ebambene kukhetho oluzayo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi liqhubeka liqonga inani labantwana abafunda emaphandleni abangasayi esikolo ngenxa yezizathu ezishiyeneyo hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.